ndiri Washington DC ndini tanonoka wande
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-24 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezakhamizi ilandula imbiko yokuthi ukutshengisela okwenziwe ngabahlali bakobulawayo izolo akulani lokwenza lezombusazwe.
Thina sizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwa ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi. Ngakho kuzananzelela ukuthi leli qule likhona ngumbe singathi ama-councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imisebenzi wabo, kodwa-ke basuke bagijimisa esingathi kugijimisa ukulamba kwabo ngumbizisu zabo.
Kulabesilisa abane abalakho ukugwetshwa okwenyanga eziyisishiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emihloliso yeZimsec angakalotshwa.
Thina njengeama-gameted rural teachers union sibone ngani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa.
Ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuvamile kakhulu kwabesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ilandula imbiko yokuthi kutshengisela okwenziwe ngabahlali baleli dolobho akulani lokwenza ngezombusazwe. Abanye abebandla lezanu PF bethese umanisipala wakobulawayo umlando wokuthi amalunga amaningi abandla le-CCC yiwo ayenza ukuthi umsebenzi ungahambi kuhle kuleli dolobho. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukutshaya indiva lokhu wathi ukutshengisela lokhu bekungabantu abamabandla wonke ezombusazwe edolobheni lakobulawayo.
Izimbangela zinenge kodwa-ke zimqokayo ukuthi abantu okwenze basukuma phansi ikungalaleli kweBulawayo City Council nxa izakhamizi zikhuluma ngokuthi imithelo yezindlu iyadula kakhulu. Siyananzelela ukuthi phakathi laphakathi kwanalo mnyaka i-City Council yabuya lo mcabango wokuthi bathathe imali yakwamanye amazwe i-US dollar bayisebenzise kube yiyo esetshenziswayo nxa kuthe kwarethwa izindlu ukuthi indlu lendlu ngabe ibhadala mali ababekwiza ngokuthi i-rebasing. Khonokana-ke kwaba ngekuthi izakhamizi zigcine sezingasenelisi ukuthi zithele imithelo leyo ngoba izindlu zisukela ku-$26 kusiya ku-$30 emalokishini amaningi. Kube sokusithi-ke labana abangale kuma-eastern suburbs kumbe emayadini babhadala kuze kuyofika ama-$100+ US dollars. Imali leyo-ke nxasuyiguqulela emalini yeZimbabwe kuba imali eningi kakhulu okwenza ukuthi izakhamizi zehluleke ukuyibhadala. Siyananzela ukuthi ilizwe leZimbabwe imisebenzi eminingi abantu bayazisebenza esikhathini esiningi, khonokana kubangela ukuthi umuntu angasenelisi ukubhadala indleko yezindlu. Yikho-ke izakhamizi zisukumile ngobuningi zayafika khona ngale-ke e-Large City Hall zile njongo yokuthi zibone umeya, u-deputy mayor kumbe u-town clerk loba nje isikhulumeli sekhansili nxakade singathutshwa. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi bonke bona laba basuke batshala uvalo babelunguza ngamawindu bona nje amabombo kuvele ukuthi kulabantu abalunguzileyo.
Bakhona abathi okwenzakalayo ukuze kubangele ukuthi abantu batshengisele ikwehlule kukamanisipala ukhokhelwa libandla le-CCC. Wena uthini ngezombusazwe kudaba lolo?
Ukutshengisela kwabantu singeke sikugqilise kakhulu ukuthi yiliphi ibandla mhlawumbe likhokhela kumbe lingakhokheliyo, kodwa kuyananzela ukuthi ikhansili yakobulawayo bakhona bebandla lezanu, bakhona bebandla le-MDC ekhokhelwa ngumonzola, bakhona bebandla le-CCC ekhokhelwa nguchamisa. Wonke khonokho-ke thina siyizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwa ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi. Ngakho kuzananzela ngikhumbula ukuthi leli qulo likhona ngumbesi ngathi ama councillors la khona abanengi bakhona kabenzi imsebenzi wabo kodwa ke basuke bagijimisa singathi ukugijimisa ukulamba kwabo umbizisu zabo uzafika ukuthi esikhathini esiningi bagcina sebesiba ngani ngabafana bama city managers izisebenzi ze council ngoba konke okukhulunywa ngama managers kukhanya banqeka izikhanda abaphikisi abanakekeli zakhamizi ezibe zibakhethileyo kugcina kusenza ukuthi ubulawayo angathuthuke siya phambili njalo ubulawayo ungananzeli ezindawo eziningi imigwaqo amaklinika izikolo lokunye nje sokusiba sezingene eliphansi kakhulu khonkhana kutshengisa ukuthi akula lokho esithi ngama checks and balances kumbe monitoring and evaluation okumele yenziwe yiwo ama-councillors ama-councillors esuke azenza bona iziqhathwa ze-council sebekhulumela i-council abasakhulumela izakhamizi okuyikho kubangela ukuthi kugcine ungasele ama-checks and balances laphana e-councilini ngoba kumele ukuthi nxa izisebenzi zisebenza ama-councillors kube yiwo amonitayo a-evaluate ukuthi kambe bangabe besebenza izinto ezifunwa ngabantu yini khonoko ke sokubangela ukuthi izakhamizi zicunuke kakhulu kuse zezasukuma ngobuningi ezisiyatshengisela ukutshengisela konke ezikwenzileyo kwakusikuthi ngokuqala kugcina hhayi zitshengisele kuhle kakhulu izakhamizi amapholisa azange ahlukuluza abantu abantu abazange babotshwe even lalo ugatsha lukamongameli iofisi kamongameli bebefona bebuza ukuthi ungabe kwenzakale njani hhayi sabachazele ukuthi kwenzakale kuhle kakhulu
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Kulabesilisa abane abalakho kugwetshwa okwenyanga eziyisithiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emhloliso yezimsek engakalotshwa. Umsakazo weZBC ubike izolo ukuthi abasolwa laba ngu-Ashad Sibiya, Brian Kosam, Tazwa Zibekwe, Lomusuthu Sithole. Kodwa bonke abasoze bavalelwe ngoba umantshi wehlise isigwebo sabo. USibiya loKhosam baxolelwe kwathiwa kumelanga bedale icala elifanayo. Kodwa uzibuke loMsuthu kuthiwe bagwetshelwe kusebenza emphakathini i-community service okwamahola adlula ikhulu 108. Kulabafundi abanengi abathola amaphepha emihloliso le ngudlu ababotshwayo njalo labo baphiwa izigwebo ze-community service. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele esikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuye Moyo.
Iphepha lezimtek ngendlela alikha ngayo lonyaka lalikha liyi-soft copy abantwana babesenelisa ukuvuka belamaphepha ku-WhatsApp abo kodwa-ke labo esibazwayo ukukhulunywa ngabo laba abasemthethwandaba bonke ngabama-hard copy le ndaba ka-headmaster lo msekeli wakhe kuthiwa bavula iphepha bathatha bayakubhalela abanikumbe wabanika abantwana bayenza i-review but ngesikhathi laphana nxa kukhulunywa ngokuthi kwakulikha amaphepha kwakuyi-soft copy abantu babethumelana ngabo-WhatsApp so sikubonayo thina njenge amagameted rural teachers union kubona ingani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa sokusiba labanye asebebanjwa ngesilungu okungathiwa ngama-fall guys so laba abasebengene emthethwandaba ngama-fall guys ukuthi kubonakale ukuthi singahlala ngephepha uzabotshwa kodwa kungayisiko sibili abayenza iphepha amaphepha alika ngoba i-examination yaole amakhungakhungathi iphepha amaphepha wonke abhalwa ku-social media ekhona
nxa lilodwa njengababalisi likhulumisana ngalolu daba lithini kahle kahle
okwakuqala ilizwe lethu selafika esimeni esibi inkohlakalo isigcwele lokhu kasifuna ukukufihla inkohlakalo isigcwele okokuthi abantu abasebenzayo njengababalisi sebenezinye indlela abafuna ukudinga ngazo imali wona lo mbalisi umphathisikolo lomsekelo wakhe babethengisa amaphepha lokho asisoze sifuna ukukufihla ngezinye indlela basebezitshela ukuthi njengoba belamba ukuhola indlela abangayenza ngayo imali zikuthengisela abafundi amaphepha kodwa nxa sesibuyela emuva sesifuna ukukhangela injongo yethu yokufundisa nokuhlola abantwana kuyilulaza ngoba nxa mina singathi siyenza umhloli nangivuka abantu abami banikeza iphepha ukuthi babhale umhlolisi baphumelele kusisa ngathi njengelizwi lokho empeleni empeleni nxa sikhuluma ngakho khuluma sigongofela nababalisi ukuthi izinto ezinye engazoniye ziyasiyangisa ziyasehlisa isithunzi njengababalisi ziyasehlisa isithunzi njengabantu abayakha isizwe umbalisi ngumuntu oyakha
isizwe atho umuntu obonakala ukuthi ngathi xa uyafundisa khona ngoba i-evidence yomsebenzi kambalisi ivumbuluka ukuthi phambili le umntwana esengudokotela, umntwana esengumongikazi, umntwana esengomunye umbalisi, umntwana eseyintatheli. Kuzaba ngudokotela onjani kumbe intatheli enjani kumbe umongikazi onjani kumbe umbalisi onjani. Umuntu ophendula imibuzo ngoba etshengisiwe iphepha iyasiyangisa kakhulu khonokho kwizinto okunjani.
Hello-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Ucwaningo olwenziwe izinhlanganiso ezimanyeneyo ezibalisa iNational AIDS Council, ugatsha lukahulumende lwezempilakahle, iHealth and Child Care Ministry, leZimbabwe Civil Liberties and Drug Network luveze ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala kwabesifazana abaphila ngokuthengisa ucansi kubhahile. Ucwaningo lolu lukhiphe njalo ukubana baqhubeka besanda abesifazane abathengisa imizimba ukuthi baziphilise ikakhulu edolobheni leHarare, abathi kubangelwa ukuswelakala kwemisebenzi elizweni. Unkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, uchasisele intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi kabanzi ngalolu cwaningo.
Sina njenge Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabambanyakane lenhlanganiso yeZimbabwe National AIDS Council, eyiyo ibhodi ebona ngazo zonke izinto ezimayelana lempilakahle. Sozangena kulolu cwayisiso ukuthi sithole esingathi ngesikhiwa yi-data yalabo abasebenzisa kumbe abahlaba izakamizwa. So sathi siphakathi kwalolu cwayisiso savela sananzelela ukuthi iningi labo labesifazana abasebenzisa izakamizwa, iningi labo njabo lithengisa imizimba esithi sex work ngesikhiwa.
Ungasitshela ngamafitshane ngomhlangano lo kumbe singathi i-workshop elibe layo izolo, injongo yayo ibingeyani?
Siyenze lama senators lama members of parliament sibembulela lokhu esikutholileyo kucwayisiswe saba lalo, lakanye besilalabo abasebenzisa izidakamizwa ukuze labo bekhulume izandipho zabo njalo bephiwe uncedo lwabo olubafaneleyo.
Ucwaningo lwenu oluqakathekileyo kangaka, bona babasebenzisa izidakamizwa njalo bethengisa imizimba, bathi yiluphi usizo elingabapha lona njengenhlanganiso?
Laba abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe, isikhalazo sabo yikuthi asilawo ama-rehabilitation center okuthi nxa umuntu eseke wasuka waba lodubo lokusebenzisa izidakamizwa ayanceda. Esikhathini esiningi bahanjiswa kuma-amnesty kumbe ama-mental institutions labo abagula ngengqondo. So bona bakhalaza ngokuthi kumele kube lokwehlukana kwesiphatho salo ogula ngengqondo lalaba abale problem yokusebenzisa izidakamizwa, njalo bebecela lokho esikuthi ngama harm reduction services ukuthi nxa ama center lawa asekhona kube sokuba lama service abo abafaneleyo njengabantu laba abasebenzisa izidakamizwa. Ngoba sikhuluma sinje khona pha eZimbabwe asilayo le esithi public rehabilitation esilawo ngawe esikhiwa lawa adura abantu abadinga imali yokuthi iningi lalabo abasebenzisa izidakamizwa babulawa yimikhuhlane etshiyeneyo ngoba abayenelisi ukuthi bayebhadala izimali ezibizelwa kuma-private rehabilitation centers.
Njengoba liphakulele lolu daba kumasenetha labameli bedale lephalamende, bona bathini ngalolu dubo?
Amasenetha atshengise ukuzwisisa udubo olukhona njalo sekela labo ukuthi kube lama public rehabilitation center lazanceda labo abasebenziswa izidakamizwa, njalo bekhuthaza abanye babo ukuthi kumele kubanje bonaba abasupplya izidakamizwa zakhona ukwenzela ukuthi luphele lolu dubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa lapha eZimbabwe.
Hello-ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Izizalwane zeMelika lamhlanje zinanza usuku lweThanksgiving Day oluthakazelelwa iminyaka yonke ngalesi sikhathi, njalo ngesiko laleli langa kudliwa ukudla okutshiyeneyo okugoqela inyama yengalukuni. isizalane seZimbabwe esihlala eWashington DC eMelika unkosazana sehlulekile Amelia Boboza Sibanda. Sikhululekile Amelia Boboza Sibanda, uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ngaza kwenza ngaleli langa lomndeni wakhe.
Mina lo mndeni wami sigubha silandela bona abaseMelika ngekupheka yona ingalukhuni yabo leyo. Siyapheka ingalukhuni lamabhutata lama-green vegetables, silandela bona laba abaseAmerika. Kodwa ayisiko ukuthi masilandela, siyabe silandelela ukuthi lathi sesifana laba, hayi siyaphonguyenza nje lathi. Angithi bathi ma ungafi ke Rome uyafika usidla lokho kudliwa ngamaRome, nathi silandela bona nje siphonga uyenza nje sigubha kunye lapho.
Kodwa uthini ngesiko leli, ubona lifanele yini okokuthi labanye ekhaya bengalilandela? Kukanti abanye abavela eZimbabwe abahlala khona pha eMelika uyakubabone belilandela yini kumbe bazenzela okwabo? Sibona ukuthi ilanga lekhisimusi aliqakathekile kangaka okudlula leli.
Hayi, okwesiko lwaseAmerika lokhu okwenziwayo okwe-Thanksgiving angeke sithi abantu bekhaya bengakulandela, ngoba kwenziwa kulandelana lalokhu okwenziwayo okuthiwa yi-Halloween. Ababe-celebrate abantu abafayo, be-celebrate ama-ghost lama-wishes, ama-wishes abathakathi. So hayi, angeke sithi ukuthi bakulandele abantu. Mina angeke ngikulandele lokhu, akufani. Kodwa kayikho into esingayenza, njengoba ngapha kusho ukuthi into eyenza ukuthi bengalandeli ikhisimusi ukuthi baningi kakhulu ama-church yabo lawo. Kodwa lakithi lakho siyakwenza, mina njengomntwana oza la esintwini kithi kwakulinywa, makungalinywa kuthi maso kuvuniwe kwabhulwa, kuyakuphekwa utshwala okuthiwa utshwala bamahara, kumbe kuthiwe yindale eyokubonga amabele. Kutsho kona ukuthi kwakufana nje lale Thanksgiving, kodwa nje noma kwakungathiwi ukuthi Thanksgiving, kodwa kuyapheka utshwala ekhaya. Abazala esintwini bayakwazi kuyapheka utshwala kuthiwa yindale, kunathwe mahara. Mina phela ubaba wami nguBoboza Embakwe, esasihlala emaplazini kudala, wayelima elenkomo ezinengi. Hayi, wayengalandaba lokuthi nje ayibeke phansi inkomo idliwe ngamahara abiza abantu. Kwakuhlala ngakithi kuhlala kugcwele. So yonke iminyaka utshwala bendale babuhlala bukhona kithi, kumbe kwakuphekwa. Ngibona ngani kwakuphekwa kahili njengomuntu wayelabafazi abaningi.
Alo ke ngunkosazana sikhululekile Amelia Boboza Sibanda, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona pha eWashington DC kwele Melika. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget lamhlanje. Iphephandaba lobulembo le-News Hawk lilodaba lokuthi kulabantu abazinkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ababulewe kuzehlakalo zodlakela ngenyanga ezintathu kusukela ngoNtulikazi kusiyafika kunyanga kaMpandula lonyaka e-South Africa, okuyikukhuphuka kwaleli nani nxa kuqathaniswa lanyakenye. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Basakaza be-Studio 7, salona ndingabe ninjani ngapho? Awu, umsebenzi wenu muhle, umsebenzi wenu wancomeka. Siyabonga kakhulu okwesinikeza iindaba eziqotha, iindaba ezihlelekile, iindaba ezileqiniso. Ya, mina udaba lwami ndisendabeni yokuthi khona iipolitiki zaseZimbabwe zipolarized. Kungani singayenzi njengamazwe amazwe lana aphumelele, amazwe athuthukile, singathi thina ngamazwe asephumele ababambelele nomilizwe lesi bayashintsha uhulumeni oko evotele one vision and manje eZimbabwe into yenzakalayo ukuthi khona abantu abalandaba lokuthi khona umuntu obusayo une vision noma kala vision babambelela nje izandla zezikumigasi beze befe besifa befele dube nangicabanga ukuthi kumele sifunde kumazwe asephumelele ukuthi khona mayilizwe ukuze liphumelele kumele kuntshintshane amaphathi iphathi mayingayenzi kahle it must be voted out kungene inye layo ingehluleka iphume njalo njalo kuntshintshane njengabo America nabo Britain siyabonga
ambingelela ambingelele ku studio 7 linjani basakazi abalaleli be studio 7 ndinama ngiphawule ngalesi simo esenzeke kumapostoli la ne South Africa ibuhlungu kakhulu impilo yethu singamaZimbabwe ibuhlungu kakhulu kakhulu ongawukuthi angazi lokho ukuthi ngayibeka into kunjani kanti okubuhlungu sihlupheka kanje namhlanje thina amaZimbabwe sihluphekiswa yiwa ama president ase Africa ngoba mbono ukuthi likhona ilizwe elingayiboni into yenzakala eZimbabwe kodwa ukuthi bethula president babo besisizeke sibuyele phela lati lithe emakhaya ukuthi basize bathuleleni ngoba kubuhlungu kakhulu le into yenzakalayo le siyasetshenziswa ngama president ase Africa akhangele into yenziwa ngu president wakithi uMnangagwa ngeyenzitho ngegama ngoba ngavuka njile izano phela isolwa lutho but into yenzakala ebuhlungu kakhulu kakhulu sazi lo ukuthi sithini ngoba kunamhlanje makwenzeke so ngabe ngama South African ayenzwe le into eZimbabwe ngabe sibona iplan kudala uRamaphosa ngasenza umzamo ukuthi abantu bakhe babuye ekhaya noma kunzima kunjani kodwa thina uthi president uthi abafe akulanto angasiza ngayo
oh salibonani salibonani zonke indawo mphendwe laphana endabeni ukuthi uMnangagwa uzafaka umbono wakhe uzaveza indlela asebenza ngayo uzoba lenkulumo nje lamaZimbabwe mina ngedwa ngibona nje ukuthi uyabe dlalisa isikhati sakhe umuntu olalela uMnangagwa ngoba kulanto ayenzayo lokho wangenayo wafaka abantu kugantshompo bakhetha babulawa indlala kuze kube lakathesi so abantu bayadubeka badubeka siyadubeka eZimbabwe abantu nje into ofanele babe layo kutshintsha ukuthi bavotele i-change bavotele i-CCC owenzela ukuthi sike sibone ukuthi lizwe liqhubeka kanjani ngoba uyathembiswa ukuchamisa ukuthi izinto zizakutshintsha asitshintsheni kasitshintshe singabeloko sidlala i-cassette eyi-1 iminyaka engu 50 years lokho sidlala i-cassette eyodwa lokho sidlala i-cassette eyodwa yonke indawo sekwatshintsha onduks malax bachaya kanti sesishaya abonduks junior kuyasetshenzwa kuchiyelwana nakhona ngale kwabechaya omafumo kwangena u-alek macheso kwangena abanye khayise silala abanye abahlali besesishoni sokwatshintsha so sishaya i-cassette eyodwa uMnangagwa kuphela into angayitshelwa ukuthi kaphuma tshiyane lakho lokhu ngoba kuyehlulekile uyehlulekile kuncindizela abantu labamsebenzelayo bayadubeka kabaphi lutho abantu baphila ngokuzitshontshela nje ngalapha emakhaya amadonga abantu lembuzi zabantu so yiyo nje into esingayithi uMnangagwa uyayisebenza lokhu wangenawo buyabuya lobutshontsha lobuyanga lokuswela le ndlala ngiyabonga kakhulu imali ifundile yami incwadi
Studio 7 salibonani siyalibingelela lonke banjani abantu hayi siyajabula ngokuzindaba ezimnandi mina ngizafaka nje imbono emithathu nje kancane siyaxolisa kubo baba abangobaba ukuthi umuntu wazala umntwana enxa uzela umntwana engowakho baba uphinde umenze umuntu ongumama umntwana lwana nxa eselomntwana uzokubiza njani kumbe umntana akho uzokubiza njani okwesithu mina mangaliswa abantu abathi izano iyenza izinto abazibona siyaphambili mina khona lapho ku studio 7 ngihlala nsizwa kuphela bekhuluma amadamu idamu legwayishangane langaphi ngaphi izinto ezingabona nxa ngiyabe ngizilalele ziyabe ziyi-3 kuphela bekhuluma ngamadamu nje kuphela ama-factory abakhuluma ngawo anzake ngizwe ukuthi akuvula i-factory enje eBulawayo kumbe iBulawayo si-fire izinto sezisebenza hhayi lokuhlalisa abantu ejele babahlaliselani kade ejele abantu behlala behlukumeza abantu isikhathi sonke kusukisela umgaba ekhona lokho bebahlukumeza abantu abazange bame phela labo bantu bengavele bavote bawina abasabahlukumeze abantu abake bayekele into zabo lezi zokukhuluma into ezingekho kuphela eZimbabwe azikho zonke lezi nto abazikhulumayo ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni sibonge nomsebenzi elisiphathele wona ngilosizi kakhulu ngokuzwa ama-South African lo eqhubeka ehlukumeza amaZimbabweni aloko ababizwa ngokuthi Operation Dudula ama-Afrika umuntu uma ezahamba esontweni lamapostori ebakhumula izembatho ezivase ngomlilo ezishise ngathi ngoba alisibona abakuleli lizwe belanguma emakini kukhombisa ukuthi amaZimbabwe aphila ngaphansi kokuhlukumezeka okungakanani kuleli lizwe lase South Africa abaningi bakubona ku internet kuze ushise u Elvis Nyathi lapha eDeepsloot ukuthi e South Africa akuseyilona ikhaya for abantu baseZimbabwe kodwa ke ngabe kuyangami ngabe bonke bakubona lokho beke befike ekhaya bevote kunyakoza ngobuningi babo ngoba idiaspora yavoti izanupiefa mbonti izayenza uthandwe baseZimbabwe bevote labe la eMzantsi Afrika ongcono ngilola lwezame ngamandla onkuthi ayekhaya efake ivote yakhe ngoba ukuhlukumezeka abakuthola eZimbabwe babaleka bezala eSouth Africa sebekutholile futhi ukuhlukumezeka maybe sokucisha kube western lokuya futhi ke befake ivote abo next year maybe ibandla eliphikisayo eli-CCC uma lingaphatha mhlawumbe izinto zingajika zibe ngcono abantu beZimbabwe bethole isithunzi ngoba uma uzabona umuntu ekwazi ukukhumula umuntu izembatho achisa ingubo zezembatho zamapostori phela amapostori ngabantu uningi lwabo basontela esigangeni ukuthi angeke uthi basiphazamisa noma ezindlini noma kuphi kuyakhanya ukuthi luchuku nje inzondo nje ephindiwe ethola abantu bakithi uNkulunkulu kabusisa abantu bakithi siyabona
salibonani basakazi bakithi 7 ngalinjani lonke nje la hayi mina ngamafitshane ngithi ngenzane lami ukuphawula la kambe abantu bezimbabwe bonke laba ababoni ukuthi yimhlolo yini le enzakala kujobu sikhala abayiboni ukuthi inkalakatha yemhlolo eyenziwa izani uyazi loba bethi umgabe wayirong kudlu lomnangagwa umnangagwa uwesi umthetho kamnangagwa lamajela akhe kuyasimangalisa kakhulu ukuthi kulo muntu ongabulala umuntu kodwa kuyepika umuntu ongabulalanga lowo muntu phela lapha ujosi khala kasikho ukuthi uthiwa upikele ukuthi he wagqugquzela udlame wathini yimhlolo le ehlolayo ukuthi ujosi khala upikela isikhundla somuntu owabulala lo ilunga le-CCC akukho okunye lani lanqali kubhekile likubona nokudonsa kwangikhona alibona ukuthi umuntu opika okokuthi ngumuntu owabulala omunye izanu ilola abantu bezanu amazinyo bonke bayakubona ukuthi ungabulala umuntu kuya kuyapika omunye umuntu ongayisiwe ubulala umuntu kuza kuyapika omunye umuntu ongayisiwe pikelele lelo kucala lokubulala umuntu enalovu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo sisonke.
Sisonke ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba we-FIFA World Cup 2022 ezadlalwa kusasa kwele ozadlalwa lamhlanje kwele Qatar. Akusibaya sika group G lo H. LFC Talent lizadibana lele Cameroon emdlalweni wakuqala kuthi ele Uruguay linqikilane lele South Korea. Ele Portugal lizadibana lele Ghana kuthi emdlalweni wokugcina kusasa. Ele Brazil lizanqikilana lele Serbia. Yiwo ke imidlalo ekhona kusasa kunguqu yomhlaba iWorld Cup. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu izaqhubeka iveza ukungami kuhle kweluhlu lwabavoti iVoters Roll. Sikhangeleke lodaba lokutshengisela kobulawayo lapho okuthiwa khona izakhamizi zimanyene zatshengisela zithi zona azilani lezo mbusazwe. Yiko ke lapha ukuphelela kona indaba zethu zalamhlanje kodwa lingenelisa njalo ukuthi lizwe indaba zethu ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com. Silazo njalo indaba kusihlwa ngo-7 p.m. Lingasilalela njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.